Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNhlangula 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-401.
Kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho.
Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali.
Izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against i-foreign currency.
Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leleme liga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-401 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalitshumi abavele kwele-South Africa belawo lumkhuhlane. Phakathi kwabalitshumi laba abayisithupha ngabahlala eHarare, ababili ngabakobulawayo. Oyedwa ngowe Mashonaland West kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lantathu 63. Asebefile bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi phose ayisithupha 156 abalomkhuhlane we-coronavirus, lilandelwa yimaswingo elabantu abangamatshumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Bonke ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abangu 445,000 njalo iyahlasela abangu 8.2 million. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo kanye lokubahlawula ama-allowances ngedola leMelika besithi kayeneli lutho limali. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi izisebenzi zikahulumende sezikhwezelwe iholo ngesilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo zizahlawulwa imali eqondane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 allowance engamadola angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu eMelika, $75 ngenyanga. Uncube uthe njalo abake basebenza kuhulumende asebathatha impentsheni bazabhatalwa i-$30 ngenyanga. Uthe lokhu bazakwenza okwenyanga ezintathu ezilandelayo besakhulumisana lezisebenzi phezu kweholo. Inyathelo leli lize ngesikhathi abongi betshengisela eHarare izolo bekala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ifuna ababalisi baholiswe imali engange $520 ababeyihola ngo-2017. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso eMathebeleland South unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Thina njengehlanganiso yeAthuza Imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli. Mbona ngani ababalisi abaningi bayakhala, kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho. I-75 US, ngizaqala nge-75 US. Nxa kuthiwe 75 US yi-allowance, kutsho ukuthi ayisosalari. So asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyihola every month, ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba, and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni. Isalari yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50%, yi-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo. So asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu, ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017. Mbona ngani abaningi bazavumelana lami nxa ngisisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiwe, awungeke uthenge okubambelekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile.
Khathesi njengababalisi lihola malini, njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini?
Imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800. Nxa sisicalculator kuthiwe 50%, singathi 50% e-2800 isinika 1400, kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400. Sesiyihlanganisa le-2800 isinika imali engange-4200. Sesiyihlanganisa le-allowance le ezahamba after 3 months, singaphuma le mali enjenge-6000. And i-6000 yimali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona eZimbabwe. Ichukela siphosa ukufika 300. Amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day. Ungena nje ezitolo uyathola ama-price ekhwelile insuku zonke. So i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi. Yikho thina abe-athu sithi hayi asiyamukeli, ngoba nxa ngikhayele i-medical aid premium kumbe i-funeral policy, abanye sebekhipha imali engange-800. Nxa uyikhipha ku-6000 kutsho ukuthi usubuyela endlini, ubuyela ungatholanga lutho. Akula nto ozayithenga, kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini, akula ziqoko ozazithenga, ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje. Kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingagqokwa ngumuntu oyi-1. So anjengababalisi, imali le asiyamukeli, incane kakhulu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Inhlanganiso le ithi izatshengisela ngomvulo phezu kodaba lweholo lolu. Sixoxe njalo lesikhulumeli sayo umnumzana Nation Mudzitirwa.
Akula into esithabelayo, akula into esithokozisayo, ngoba khonoko abakuyenzileyo akusho ukuthi basingezelele imali, yikusiqabhela amanga besiroba. Ngoba into esiyifunayo from kudala yinto yokuthi basinike imali kade siyihola kudala, minimum of $500 kubabalisi. Ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama-RTGS dollars engahambelaniyo lemali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo, ngoba into esiyifunayo yi-500 US dollars minimum salary kubabalisi, not lokho abakwenzileyo. Lokho yikusithethisa, yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi akuseyi kuba lokutshengisela yini? Kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo, ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna, ngendlela esiyikhangeleleyo. Ngoba singahlanganisa 50% yona le nge-$75 yona le COVID allowance esiyibiza ukuthi yi-face powder allowance, ngoba kayihlali. Konke lokhu akudluli $120. So ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo 500 US dollars ngenyanga minimum kubabalisi. Indo zonke ezithengiswayo sezithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars. Ugada umchova emgwaqweni ukusuka kobulawayo usiye indawo esifana lewange sokufunakala ama 15 US dollars. So khonoko abatshona besithi basingizelela imali besinika RTGS dollars akumncedi ngalutho ngoba ama price ayebeloke igijimisana ngama rates ama US dollar. So isolution yikuthi kolisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leMelika. Umbiko lo wethu lwengusibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, izolo. UMangutka wazise njalo ukuthi usesule umthetho obuphoqelela ukuthi idola leMelika lithengiswe ngentengo ehlelwe nguhulumende okuthiwa yi-fixed exchange rate ngesiNgisi. Uthe amabhanga yiwo asizabeka lintengo phansi kohlelo lwe-foreign currency auction system. I-Reserve Bank ibibamba amabhanga ngamandla ukuthi athenge kumbe ukuthengisa idola leMelika nge-1:25 lanxa emkambo wensitha. Idola leMelika elilodwa belibiza amadola eZimbabwe aphezu kwamachumi ayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate foreign currency ngoba ungakhangela ivi namaviki adlulileyo laba abathengisa abalimi bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency enye le babona beqilo nxa bephiwa ukuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuliquidata kwemali ezingama-foreign currency enangama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana exchange rate le ye-25 e-fixed ibinganiyi-confidence njalo ibingekho reasonable. Singathi ayihambelani lesilomumo wenzakalayo especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kwa-hyperinflation. So i-fixed rate ye-25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla kumbe izolo i-Rio Zim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo operational expenses ayo ayisakwanisi ukuhlanganisa ngendlela ngenxa yale fixed exchange rate. So unanzelela ukuthi i-fixed exchange rate ibilokukhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba bafuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwakufuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars kanti njalo uthi ezitolo izinto intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars langedola leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-Civil Servant ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kuloku kunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima kwakathi esukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kube sithi ku-dollarizer ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo ayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i local currency against the foreign currency ngoba nanzele ka test liyabhuqwa lona izimdola exchange the meaning izinye imali zamanye amazwe okuqhakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela kwenza akwenzayo lahulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu abaningi balesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kuvikwa bekuthuli kobulawayo izolo kulandela ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngamasotsha lamapholisa ngolwesibili. Ukuxotshwa kwabantu lokhu lokwaliswa kwabo ukuya emsebenzini kumangalise abanengi ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa soyekethisa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus njalo wavumela amankampani ukuvula. Ukuvinjwa kwabantu lokho kuqale eHarare ngeviki edluleyo kwaza kobulawayo njalo izolo amasotsha lamapholisa ebevale idolobho leKwekwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende uvale amadolobho la ukuze enqabele ukungezwa athi bekuqoqwa izitha zikahulumende labamabandla aphikisayo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla leMDC Alliance.
Abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhu uhulumende nalo khona kaMnangagwa wangena la engekhungu bekungumbono wokuqala lowo. Umbono wesibili bungokuthi kuke kwenzakala eHarare kumaviki aphelileyo kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasotsha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beyeinveda iHarvest House. Yikho ke kube lo mbono njalo abantu ukuthi funa bafuna ke kuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo ikho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhangebe kusazakala ukuthi bebephiwa kama-back pay ke inyanga ezidlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalowo umbono wesithathu ubungaba ngaba yiwo liqiniso ngoba sibone nanguhulumende namhlanje usepanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama-$75 US dollar osokuthwe layo bazayiphiwa inyanga zonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali ukukhanya ngazathi yiwo ongabe uqinisekile sizwile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki kutsho ukuthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe khona ukutshaywa ngamasotsha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo ngamapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasotsha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho ade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usho utshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba yinhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo njalo ulilunga leMDC Alliance ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. MC selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi umkhuhlane wesihudo oqhubeka ubulala abantu elokijini leluveve kobulawayo ukhanya usuqhamukile njalo emalokijini afana leCowdrey Park, iNkulumane, Donington, Old Magwegwe, emganwini kwabalanda, iminyela kanye laseRange Mall. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo walile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emhlanganweni oqhutshelwe kuleli dolobho izolo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, lona okhulumayo ngu-Gift Sonduku Mfokandlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhengula ekamzilikazi. Basakazi bengicela lami ukuphawula kancane lapha ngendabeni kamakhubhe lochamisa. Hhayi, umakhubhe njengoba siyambona ukuthi usisebenzela izanu, akawathathe wonke ama-ofisi. Noma engawathatha wonke ama-ofisi, uchamisa i-ofisi yakhe ibe ngaphansi kwesihlahla, abantu vele bazomvotela uchamisa cause abantu bamthanda bambona ukuthi ufuna ukuthi kona isibe libharet kade siphume ngaphansi kwesandla sencindezelo sezana uPF. Njalo lokho ukuthi ndonyakwazi amanye ama political parties ebuya ngokuthi hey thina sifuna ukuxotsha amashona, sifuna ukuxotsha amashona. Leyo politics leya ngizokuba sebenzele. Kule qembu lapha eMzansi ukuthi ayi Blackfest Land First, yathi fika yathi yona ifuni eqenjini layo ama abelungu ifuna ukubaxotsha. Lelo qembu labhanwa. So ipolicy yenu liqembu fanele lizibuze ukuthi kubo SADC, Africa Union, European Union, United Nations iza yamkeleka na. Yipi sponsors za kusponsor ubuya le tribalism njengaleyo? Ngoba manje siyambona uMalema uyazama ukuthi ama Africa ebe united, kodwa manje ngezwe ukuthi iqembu lakho lile racism njengaleyo. Liyabona ukuthi lati siyagcina sipa ngama target la. So mina intumakhuphe kaqhubeke sisebenzela izano, kodwa izikumsezalo izomlaxaza.
Salubonani kuStudio 7. Hayi, inews siyazizwa abadala, ngisimaye eDigama manyenyeza. Lento live dokade ikhulunywa ngendaba zeMDC lezano PF amadoda bekhuluma lapho, siyayilalela siyayizwa. Kodwa into leyi ekhona uChamisa vele ama office kaso wakhe. UChamisa noma wavotelwa yi 2 million yabantu, ayisikuthi kufanele athathe ama office angaso wakhe. Kusho ukuthi yena bayaqhaka ngoba into leyana yona MDCT, bona bayi MDC Alliance. I 2 million yabantu akushiki ukuthi ufanele uthathe iproperty ngasho yakho. UChamisa wafakwa nguMorgan Tsvangirai ngendlela engayisiyo wemthetho weMDC. IMDC inxa lingayikhumbula bafowethu ekufonyweni kwayo, lizothola ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kukaChamisa leMDC, umthetho wayo ngonangwawo. Ukhuphe ngezindlela, yebo lingamsola lithi uyithethe, kodwa ulandele umthetho ngendlela, ngoba into lana ibhilonga bona, ayibhilongi uChamisa. UChamisa noma bavotelwa yi 2 million yabantu, ayisikuthi ufanele baqhwakhe into zabantu. Abafome abi party babe nama offices zabo aqondane labo, nothi lawana lana aqondana ngalabo. So lokho lingatsho lithi isekelwa izanu PF kumbe kuthiwa kusekelwa yini, kodwa lokhana akukho emthethweni ngoba bathethe into engayishiyo yabo. Abazame ukwenza into eqondane labo. Okay, nxa singabuya futhi back sithi thina uChamisa njengoba iMDC yayivele ifonywe isilwa lezanu PF kaMgabe, uChamisa yena wayesiyadingani kuMgabe ngesikhathi uMgabe ekhutshwa iNational Army ungena umnangako. Ndiyakubona ukuthi kukhona ukuchamanzi phakathi kwalabo abantu labo.
Mina ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala kobulawayo. Ngizubuhlungu kakhulu. Into engizwisa ubuhlungu ngeyokuthi lokho esaphilayo thina sesize sesingaka. Kobulawayo akuzange kunathwa amanzi ayingcekeza. Ayizange ibulawayo yanathwa amanzi ayingcekeza. So mina abantu laba abakithi abathona bekhala ngokuthi hey uChamisa this, uChamisa that. Nguye phela wathesa ama-councillors wonke akhona ngawe MDC akhona kobulawayo. Yonke into ekhona kobulawayo MDC. Khathesi sokunathwa amanzi angcolileyo kobulawayo. Asebulela abantu amanzi kobulawayo. Akuzange kwayenzakala into enjalo kobulawayo, sasikuzwele eHarare. Which means phela ngabantu abakhangelela ukuthi lezo zinto ziyenzakale la kobulawayo. Abantu bakithi asifundi. Abantu bakithi asivule namehlo.
Hello Studio 7. Hayi inkinga nje inkinga eZimbabwe lama politicians badlala ngathi impela. Ngoba bayalwa bona vota noma ungavota kufana lokuthi wabuvotele Nangagwa Street. Ngoba lo muntu la ivele bonke so politics labo sebengenwe ezingqondo zalama president alapha eZimbabwe. Thina kumele siqunye ilizwe, ilizwe liqunywe. AmaNdebele ebe wodwa, amashona uma ebuya esiNdebeleni ebe le passport. Siqume ilizwe, ilizwe lingaqunywa sesile mali yethu. Thina owethu president uzobe busa 3 years. Njonga amanye amazwe, umuntu ukuthi ebuse 42 years ebuse ilizwe.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Oke waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump umnumzana John Bolton uthi uTrump wacela umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukuthi amncedise ukuze anqobe kukhetho oluzayo. UBolton uveze lokhu kugwalo lwakhe asanda kulwethula. Ipolisa elimhlophe elidubulela bulala onsundu eMelika umnumzana Richard Brooks kumalanga asanda kwedlula lethe soyicala lokubulala izolo. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liya liqansa njalo ezigabeni ebesezivulile. Izigaba lezi zigoqela iTexas, Arizona, Oklahoma lezinye ezijiyeneyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 120,000 eMelika njalo wahlasela abangu 2.2 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Timo Moringayi.
Sibona ama southern regions le west coast ngawuthwa ama cases eCovid asephakama okwamanje sesiya kuma numbers ayakade ngathiwa sebecontainile. But okwakathesi sibona ukuthi abantu sebehlale 2 months, 3 months ezindlini sebefuna ukuyegwejisa labangani lehlobo. And siyabona ukuthi lapho esihlala khona in the south le west coast yikho kulama-beach khona, so abantu sebefuna ukuhlangana labangani babo labantu abasebenza labo sebehlale for 2 months. Yikho sokuhlasele futhi ukuthi i-COVID lay ngathiwa isithelelwana among friends, families, relatives, labantu abangakwaziyo. Ngoba sibone omunye umama ekhulume esithi they just went for a party of 16 last week and then itafula yabo, most of them have the COVID disease.
Umumo unjani khona ngapho hlala khona?
Mina ngihlala eOhio in Mid America, asila ma beach lani, but ugovernor walapha wayevele hambe phambili wavala yonke into except ama essential stores lesibhedlela.
Umkhuhlane lo awuboni yini uphambanisa ukuqhutshwa kokhetho?
Ngibona mina uTrump lo Biden, there is another situation yokuthi kathesa abantu seba discover ukuthi kule Zoom, le Microsoft Teams, lama applications anjalo ukuthi you can do virtual rallies. So amboni ukhetho lihluphakala sesifika kuNovember, ngoba siyakwazi ukuthi sonke lapha you can request a mail in ballot and then uyithumeze.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya ku-401. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.